ukuthi awukazi washuma wabamhle lapho kulo dlame khona. Ngamaviki ambalwa sisiye emuva kube lokudutshulwa lokubhomba endlele endaweni yabantu lendaweni yamakhosi endala. Kwaba lokuqhuma lokuduvuka eWhite City lapho umphathi welizwe ayekhona. Kwachitheka igazi labantu eHarare ngemva kokhetho labo ababehlokomabezo ndele ukuphanjiswa kabi kokhetho. Umumo njalo ongamuhle phansi ongamuhle phezulu olegazi labantu awunike izithemba kulabo abangaphandle lamaphakathi kwezwe abangenza ukuthi umnotho uhlume. Nxa abantu bemamadlodlongwane besevalweni besesaba i-investment ukuhlanyelwa komnotho lokuhlakulelwa kwawo lokuvuna kwawo ungeke uqonde. Ngakho labo abakhumbula ukuthi baphethe leli lizwe kumele ukuthi ngabahlala phansi beke becabange njengabantu abaphilayo ukuthi kumele batshintshe amanyathelo bahlanganelane labanye kuhlanganiswa amakhanda kuhlanganiswa izinhliziyo zezizalwane zeZimbabwe ukwenzela ukuthi leli lizwe libuyele kumeni ngenyawo zalo.
Bakhona yini abatshali bezimali abakwamanye amazwe esingabona besiza eZimbabwe bezehlanyela izimali zabo bavula amabhizimusi kungelani lezo mbusazwe lesimo esikhona manje?
Umumo welizwe onje olokuqhumaqhuma lokudubuka kwezinto uletha olunye uhlobo lwabatshali benotho lwabahlanyeli benotho. Lolo hlobo esingalubiza sithi ngama-black marketeers, ama-tycoons, lama-mafia organizations. So, ama-investors labatshali bomnotho abangeza kwamanye amazwe bezohlanyela emumeni onje. Kuyoze izigebengu, abantshontshi begolide labantshontshi bedayimana, abavela eChina, abavela eRussia, abavela eNorth Korea, labavela kwezinye izizwe ezivele ezingelambusazwe olonhlonipho lothando ebantwini. Bangeza sibili abatshali bemali kodwa laba bezayo kuyabe kungabatshali bemali abavele behlanyela owabo umnotho empini kubulawa abantu ngama-civil wars. Kugcine kusiba eZimbabwe kuyilokho okuthiwa i-mafia state, umbuso wamagwelegwele, umbuso wezigebengo, lo mbuso wamamenemene. Ubiza amamenemene avela kwamanye amazwe ezontshontsha umnotho welizwe, bezoncedisa ukubulawa kwabantu njalo bezocweganisa amabandla ombangazwe eZimbabwe. Kugcine kusiba le civil war eZimbabwe njengalokho esikubone West Africa, e-Central African Republic, lakwamanye amazwe asempini njengoba sikhuluma.
Amazwe afana leMelika leBhilithane ubona elendima yini angayidlala kumnotho weZimbabwe?
Kumele babe nokuthembeka ngoba sisemumeni wona lo nje ngoba iAmerica leBritain bake bathatha isikhathi sabo besupportana lombuso kaEmerson Mnangagwa bezama ukugezisa iphuli yanenzakeleyo bayenza into enhle bethatha iqembu lonele libusayo eliyi-faction yezanu PF belingenisa emhlabeni bethi umbusazwe omuhle usukhona eZimbabwe. Kodwa nampa abantu sebefile, nampa abantu bayafa, nanti ukhetho luhambe kubi. Njalo bayayekela bona aba bantu babona besenza njeBritain labo-America besithi asisebenzi sifake ama-sanctions singeke sidlelane lalaba abantu. Kodwa izizalwane zabo, ama-multi corporations abo, amankampani awo, lama-businessmen, lama-businesswoman abo ayabuya ngobusuku njengabo-Nicodemus bezosebenza labona aba bantu bengenisa imali njalo bethatha umnotho waleli lizwe. Kumele uMelika laye eNgilandi bebe lokuthembeka ekusebenzeni labantu beZimbabwe bengasebenzi lamagwelegwele lamamenemene la abakhetha ukusebenza lawo befuna umnotho kuphela befuna ukuthuthukisa wabo amazwe ngaphandle kokunakekela imizwa lentando zabantu beZimbabwe.
Osiphatheleni bagcwele yonke indawo koBulawayo laseHarare lakuwo wonke amadolobho njalo uthola bethwele inqwabanqwaba zemali kodwa kababotshwa. Kungani?
Konoko kade ngikutsho kababa ukuthi nxa kulamagwelegwele ama-black marketeers yontani imali oyibona izinqumbinqumbi izinqwabanqwaba igcina isezikhwameni zamapolitijeni igcine isezandeni langaphansi kwemiqamelo lasemasesheni abantu ababusayo kathesi. So nxa kuhloko makunje kubo kuba mnandi ngoba imali yoleyo evunwa ezitaladeni entshintshwana ezitaladeni iyangena iba ningi and bonabo abasibusayo imali le iphelela kubo labo babona ezindleleni izithunywa lezigijini zama tycoon la engikhuluma ngawo. Ngakho lisebudeni ukuthi lilungeleli ilizwe ngoba bakhona abathola inzuzo ngokuhlokoma komumo lobudlwangudlwangu lamadlolongwane esiwabona ethe jikelele kulona leli lizwe.